sokuyisikhathi novalaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli, ngumokezi lo khulumayo Dumani ngivela endaweni yasePlumtree. Namaze sikhuluma ngendaba le coronavirus. I-coronavirus le ebhakileyo kobulawayo, angivumelani lesi sikhulumileyo ukuthi abantu bakobulawayo bazenzisa. No, abazenzisi abantu bakobulawayo, bayabedinga impilo, ngaze bavayela endlini. Still they'll die. Bayophila kanjani? Akunamanzi, akulakudla ezindlini zabo. So bayabephume bayadinga ukudla. So abantu abakhuluma njengesikhulumi lesi ngabantu abazihlalela kuma-comfort zone, ongaziyo lokuthi kuthiwa uma kuthiwa akula manzi kumba kula magetsi kutshona. So akayikela abantu bezama impilo, lanxa kukhona ukuthi bamele bezivikele. Khangelo zuphu ukuthi banjani, akakhulumi ngabo, ukhuluma ngabantu ukuthi ngabantu abo ukuthi they are hustling life. Ozumku walabo uthola kunama-line angayenziyo, kunama-standing, yonke into le abantu abacabangela abantu. Bebe ngabantu abaphila kule planet esiphila kiyo, unless kukuthi baphila kweyinye esingayaziyo. But uma bephila kule esiphila kiyo, hayi, abacabangi kakuhle ngendaba leyo. Akusiyo ndaba yokuzenzisa le, indaba yokuthi uyabuzama impilo. Ngiyabonga.
Bazalwana balimi, ma-farmers abasemareserve emaphandleni lemapulazini, kambe lingazwa njani umuntu othiyekela ugeza ngesepa, ilaxi gesha lezinye zonke lezi ethi geza ngenkunzane? Ngikhuluma kakhulu ngogatshompo. Abantu sebekuthiwa basebenze nzima njengesigqili, bebuyele emuva kuma-1890 lapho kwafika khona amakhiwa ngo-1893. Abazali labo khokho bethu babelima ngesibhakela, besebenzisa izingodo. Khathesi sokuthiwa sibuyele 150 years back, abantu basebenze gadalala ngenxa yokuthi bafuna inhlanyelo ye-5 kg. Mahlabe Zulumbe sajayela ukuphiwa kufunzo, into le iyabulala. Ugatshompo lo uze liqeda du, ngoba vele libulawa ngamathambo, i-anthracis, i-BP, imikhuhlane yonke sokuthiwa lizeqediswa. Lilale kahle, livuke kahle, linakane, hayi kusetshenziswa njengezigqili. Yimo wenu ijazi elindizayo.
Salubonani balandeli be-Studio 7 lani baphathi hlelo le-Studio 7. Siyabonga ngokusihlelela izindaba elisinikeza zona ezimnandi. Ngiyakubaba lothi Makhuphe ngumthengisi. Makhuphe ngumthengisi, wathengisa abantu. Lathi uJoshua Nkomo ngumthengisi. Susela kudala likhuluma labomzikazi athi bathengisa, bethengisa ilizwe. Dinganini phela owena ongasomthengisi? Thina manje ithokozane sihambalayo. Sihambalayo ngoba kakula muntu ongabizwanga kwathiwa ngumthengisi. Ngitsho layo uJoshua Nkomo wabiziwa ngokuthiwa ngumthengisi. Ngiyamthuka ngalokhu lalokhu 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 ngezinhlamba zonke. So lathi lingaze limthuke njani? Lamthuka lathi ye lingena emabhawa, ye kwathini ithini kaze sithi ngumthengisi. Sihambalayo njalo. Sihambalawe mama Thoko. Qina dokotela silawe. Siyakusekela labo baba abakusekelayo, labo mama abakusekelayo. Simalawe Thokozani. Asikuthi bangaze bethi ngumthengisi silawe. Ongasomthengisi ngubani? Uphi ongasomthengisi? Sitshele nini sibe kwazi ukuthi ongasomthengisi ngubani?
Studio 7, ndinja okhulumayo ngubaba uSigadula kugobalanda eMatswazi. Bakithi nginombuzo lapha ukuthi kanti kungani abantwana sebexoshwa ezikolo kuthiwa kababisa ama-100 rand, bathi bona imali ama-RTGS kawathengi, bafuna ukuthenga ama-PPE, lento zokusanitizer, lokunye okufunekayo kwesikolo. Izikolo zonke sezifuna ama-rand kumba ama-US dollar. Are we now a colony of South Africa and the United States of America? How come most of the things that are sold in the shops, they are paid for in US dollars and the rands? Why? Kati izim dollar yoniza sebenza. Kaisafuneki zonke indawo. bakithi ake sibuzele phela ukuthi that right bafundile bonke laba bantu abasibusayo lapha nxa iphetro ifuna amarandi ifuna ama-US igasi ifuna amarandi ifuna ama-US umfano yelusa inkomo nxa ungambhadalanga amarandi lama-US awumtholi unkazana osebenza endlini uyafana. So government must swallow their pride and just accept the truth. Just dollarize once and for all.
Bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.